Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngolesibili mhla ka 15 ngoNkwenkwezi 2018 ngoGifts Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
We had great conversation learning about the progress and the state of
Sibe lengxoxo ephathelane lamalungiselelo okhetho olweZimbabwe ezihambe kuhle. Ngakho ke siyajabula ngamalungiselelo la.
Izigodlo zomeli weMelika eZimbabwe City siyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho lwalonyaka.
Isicoco lesi esokuba ngualderman kasi automatic akuthiwa yidignity yobu alderman ngumuntu olesithunzi obe eziphatha kuhle phakathi komusi phakathi kwesigaba yena ngokwakhe njalo engumuntu esingathi ngesikhiwa ule integrity.
Umalisipala wakobulawayo unika amakansila alichumi lasikhombisa isicoco zokuba ngabahlonipha bedolobho lakobulawayo. Ababalisi bathi abasamukeli isilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini uhulumende akhuphule ngaso iholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Isigodlo someli weMelika eZimbabwe City siyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho lwalonyaka lokudinga umongameli, amakansila kanye lamalunga edala lePhalamende enziwa nguhulumende. Lokhu kubikiwe ngosaphethe isikhundla someli weMelika eZimbabwe, unkosikazi Jennifer Savage.
Ekhuluma ngemva komhlangano awenze lomlawuli wedala lePhalamende, umnumzana Jacob Mdenda eHarare lamhlanje, osaphethe isikhundla sokumela iMelika kweleZimbabwe, unkosikazi Jennifer Savage uthi yena ilizwe lakhe liyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho.
We had great conversation learning about the progress and the state of
Sibe lengxoxo ephathelane lamalungiselelo okhetho olweZimbabwe ezihambe kuhle. Ngakho ke siyajabula ngamalungiselelo la. Silethemba lokuthi konke kuzahamba ngendlela ehlelwe ngayo.
Unkosikazi Savage walile ukukhuluma ngodaba lokuthi abamabandla aphikisayo eZimbabwe kabajabuli ngokuthi uhulumende lokhe engakaguquli umthetho ophathelane lokhetho.
I think we have seen some progress to date.
Sesizwe izithembiso zenguquko enhlangothini zonke zempilo elizweni. Silethemba lokuthi zizogcwaliswa njalo asikhangeli indaba zokhetho kuphela, kodwa sikhangelele ukuthuthukiswa kwenhlangothi ezithile ezifana lomnotho, ukulondolozwa kwamalungelo oluntu, umbuso okhululekileyo lokunye.
Uqhubeke ethi kuningi okuhle asebekuzwile ngamalungiselelo okhetho lwalonyaka, elethemba lokuba uhulumende uzagcwalisa zonke izithembiso azenzayo emphakathini. Esephatha ngomhlangano awenze lomdenda uthe ngeminye imizamo yokuthuthukisa lokuqinisa ubudlelwane phakathi kweZimbabwe leMelika. Wathi iMelika izaqhubeka iphathisa eleZimbabwe enhlangothini ezijiyeneyo zempilo, kungakhathalekile ukubana kwenzakalani elizweni. Isipha isibonelo sokuthi ilizwe lakhe lisanda kupha isipho soncedo lwezigidi ezilikhulu lamashumi amahlanu zamadola, $150 million, phansi kohlelo lokuphathisa kwezempilakahle, ikakhulu kwezokuvimba ukuthelelana kwegciwane lengculaza ele-HIV, olwe President's Emergency Plan for AIDS Relief, kumbe PEPFAR. LeZimbabwe liqhuba ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edala lePhalamende lonyaka, okwakuqala ngemva kokuthola uzibuse weleBhilithani kungela owayengumongameli Robert Mugabe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise umhlaba jikelele ukuthi umuntu wonke ukhululekile ukuzobona ukhetho luqhutshwa eZimbabwe, njalo usenxuse inhlanganiso lamazwe amaningi womhlaba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedes Jeremiah.
Abenhlanganiso elela ilungelo labantwana e-Childline Zimbabwe bathi inani labantwana abahlukunyezwa elizweni liqhubeka likhuphuka. Inani leli selisedlula inkulungwane ezilijumi ngomnyaka. Umebisigama usetulela ludaba ngokugcweleyo.
Abe Childline baveze lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba emahofisi nabo awe Eastleigh eHarare wokwazisa ngosuku lwe International Child Helpline Day olunanzwa mhla ka 17 Nkwenkwezi olwabekwa eceleni ngabe Child Helplines Community eZimbabwe likhangile lokunanza lolu suku emkhosini ozokwenzelwa eMashingo Civic Center mhla ka 18 kuyona le inyanga ngaphansi kwendikimba yethi Using Inclusive Technology for Children and Young People's Well-being All Day, Every Day. Embikweni wabe Childline Zimbabwe laba ofundwe ngesinye seziphathamandla zayo, umnumzana Clemence Wega, bathi kukhangelwe inani labantwana abahlukunyezwa mihla ngemihla.
Child helplines have been set to provide a reporting platform for children in various countries.
Indlela ye-Childline Helpline yasungulwa ukusiza abantwana emazweni ehlukeneyo umhlaba wonke ekuncedeni kulokho okuyabe kubehlele. Injongo yokuthakazelela lolu suku ikwenza kwazakale uba zikhona indlela ezingasetshenziswa abantwana ukubika okwenzakala kibo.
Ophethe ngezemfundiso ku-Childline, umnumzana Alfred Ncube, uthi usuku lwe-International Child Helpline Day ngolokukhumbuzana ngokuhlukunyezwa kwabantwana.
Nxa sikhangele indaba yokuhlukunyezwa kwabantwana elizweni leZimbabwe, kuyindaba esingathi iyindaba sibilidingwa ukuba ikhangelisiswe kakhulu, ngoba baningi abantwana abahlukuluzwayo ezigabeni lapho isiphuma khona. Kudingeka ukuthi sisebenze ngamandla kwenzela ukuba abantwana labo bevikelwe ngendlela ezithiyeneyo. Bayahlukuluzwa ukusa kwamalanga, lathi njengenhlanganiso ye-Childline siyathola izincingo ezikhulunywa insuku zonke, abantwana befona labanye abadala befona bekhuluma ngokungaphathwa kuhle kwabantwana ezindaweni ezithiyeneyo.
Ulandisa ngendlela abahlukunyezwa ngayo abantwana elizweni, iningi labo kungabahlukuluzwa ngendaba zemacansini.
Kulokuhlukuluzwa kwabantwana emacansini, kulokuhlukuluzwa kwabantwana betshaywa belinyazwa, kube lokuhlukuluzwa kwabantwana benganakwa besikelwa benjalo bevodwa, kube njalo lokuhlukuluzwa kwabantwana ngokuba bengahanjiswa kungabe kusezikoleni kumbe bethengelwe izimpahla ngabazali. Kodwa thina njenge-Childline nxa sikhangele lapha, abantwana ikaningi abahlukuluzwayo bahlukuluzwa kwezemacansini. Yiyo engathi uhlobo lokuhlukuluzwa kwabantwana oluvamileyo kakhulu nxa sikhangele kulokhu abantwana abasifonela besitshela khona labanye abantu abavela ezigabeni.
Uthi iningi lalaba bantwana abahlukumezwa kwezemacansini kwenziwa ngabantu ababaziyo, abanye babo beyizihlobo kumbe abangane bemuli.
Akusekhwilo kana kwakudala okwakuthiwa obhinya abangaziwayo yibo abahlukuluza abantwana. Ungakhangela even labo abayenza ukokuhlolisisa mele nokuhlukuluzwa kwabantwana, bayaveza ukuthi abaningi abantu abahlukuluza abantwana izihlobo eziseduze kakhulu.
Uncube ukhuthaza ukulondolozwa kwabantwana nguye wonke umuntu.
Esikucelayo njalo sikudingayo ukuba sikuncedisane ngakho yikuba njengezihlobo labangane, nxa silabantwana kasibone nini ukuthi abantu esibachiya labantwana kungabantu abathembekileyo.
Abe-Childline Zimbabwe bathi bathola inani eliphakathi kwenkulungwane lengxenye kusiya kunkulungwane ezimbili lengxenye zale imibiko evela ebantwaneni ngelanga, besebenzisa indlela zokubathinta kungela nhlawulo i-toll free kunombolo ezithi 116. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umanisipala wakobulawayo usenike amakansila alichumi lasikhombisa izicoco zokuba ngabahlonitshwa ebedolobho lakobulawayo o-Alderman. Ubathabile Masuku usedulela lolo daba.
Umcimbilo ubuhlanganise amalunga edale lephalamende okansila umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku kanye lezakhamuzi zakobulawayo. Umeya wakobulawayo umnumzana Martin K. Moyo ongomunye walabo abaphiwe lezi zicoco uthi lokhu yisibongo esiphiwa abantu asebesebenze njengabo kansila okweminyaka elichumi kusiya phezulu.
Isibongo angithi esingathi thina ngesikhiwa yi-owner enikwa umuntu oseseve njengokansila okweminyaka eminingi. Usually i-minimum ibi yi-8 years, but khathesi ngenxa yokuthi kulama 5-year terms sesikhuluma nge-10 years. Isicoco lesi esokuba ngu-alderman kasi automatic kuthiwa yi-dignity yobu-alderman. Ngumuntu olesithunzi obe eziphatha kuhle phakathi komusi, phakathi kwesigaba. Yena ngokwakhe njalo engumuntu esingathi ngesikhiwa ule integrity.
Umoya wangeze ethi kugcotshwe abantu abalichumi lasikhombisa yena engomunye wabo.
Besingu 17 mina ngicobe abangu 16 lami ba ngi-elevator to the status of alderman.
Ukansela Gideon Mangena ngomunye wabasebenzi alderman.
Isicoco lesingizamukela sibili kuhle kakhulu kabi. Nqa umuntu ophiwa isicoco kambe ngazonda. Ubongo anti isibongo. Ngiyajabula kakhulu. Ah sibuya ngalula. Sibuye sibili ngehard work ngoba iroad yakho na ibe full of ama potholes akuthambanga.
Unkosikazi Thandiwe Khawuma uthi ukunikezwa kwabo kansela izicoco lezi kuyinto encomekayo ethi kuhambelana lemisebenzi yabo emihle.
Mina bembona ngani ye kuhle ngoba basebenzile iminyaka yena le abanye basebenzile ama 3 terms 15 years abanye 10 years. So kuthi ukuthi kumele labo babongwe banikwe isicoco ngoba basebenzile ku community ku city council isikhathi eside kakhulu.
Umansipala wakobulawayo ubikwa kunguye yedwa elizweni lonke okhokhelwa kakuhle njalo engavumeli ukufuqwa languhulumende. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mohammed Hassan Isat nguye yedwa ophiwe ukuhlonitshwa kokulotshwa egwaleni lwe-Civic Honours Book ngenxa yemisebenzi ayenzayo eyokuphathisa uzulu wakobulawayo kanye ledolobho ngendlela ezehlukeneyo. Phakathi kwalabo abagcotshiweyo owesifazana ngoyedwa zwi. Abaphiwe izicoco banikezwe ithuba lokukhuluma embuthanweni lo njalo bonke bebevumelana ukuthi uhambo belungelula okunye kubangelwa nguhulumende webandla leZANU-PF. Ngenxa yenkulumo ezinjalo umphathintambo wakobulawayo usukume waphuma umkhosi lo ungakachitheki. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Uhlelo lwabasakhulayo olwe the connection namuhla sikhangela uhlelo lokuhlola uludlu olulamabizo abantu abazavota kukhetho lwalonyaka. I-voters roll inspection yona eqala ngomgqibelo kuliviki. Khona ukubhalisela ukuvota liyakwazi na ukuthi kusaqhubeka. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisi WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo. Le iStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Inkulungwane zabantu besiPalestina lamhla bezikhala ngemva kokulahlekelwa zimuli emangweni weGaza kudlakela lokulwisana kwabantu balelo lizwe labe-Israyeli kubangwa idolobho elisemngceleni wamazwe omabili eleJerusalem lapho uhulumende wemelika asefake khona isigodlo sommeli wakhe kwele-Israyeli. uqhamuke ukulwisana okunzima lamhla emadabuka kusa kwafa abantu abane esigabeni sesisulu kwele Somalia esisemngceleni walelo lizwe lelahlubuka kulo ele-Puntland. Ababalisi bathi abasemukeli isilinganiso sokulithumi lanhlanu ekhulwini uhulumende akhuphule ngaso iholo lezisebenzi zakhe ngoba sisincane kakhulu. Inhlanganiso ezimela ababalisi ezigoqela izimta, iPTUZ le-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe zihlangene zaphuma lesinqumo lesi lamuhla. Zithi zifuna iholo lazo lengezwe ngesilinganiso esifika kumbe esedlula amajumi amahlanu ekhulwini 150%. Uhulumende wazise izolo ukuthi izisebenzi zakhe zonke zizaqala ukwamukela iholo elengeziweyo ngontulikazi. Sixoxe lesiphathamandla sezimda uMnumzana Sifiso Ndlovu othi njengoba ababalisi bengemukeli imali le bazaqhubeka bekhulumisana lohulumende kusasa.
Imali leyo siyithole iyimali encane kakhulu, njalo njengemali encane kakhulu kayifinyeleli kunkanuko zeholo lababalisi. Ngakho-ke ukunjenga kwayizolo ngisalile ngabe thina uhulumende kabuyele futhi ayekhwathaza. Nanku phela sibona engathi kukhona angakukhupha lanxa nje yena esithi uyasiza esephendulela izikhwama. Kuthethe ibanga elide ukuthi baze basukume bashuke ku-10% besiyafika ku-15%. Kodwa-ke esikukhangeleleyo ukuthi izisebenzi akula sisebenzi selisodwa sikahulumende esizavuma i-15% ngoba iyimali enelele inkanuko zezisebenzi. Kakhulu nxa siqhakaza lokuthi iminyaka simihlanu kuvele kungela mali engezelelweyo, kanti njalo le cost yokuhlala nje ivele yona ngokwayo isikhuphukile. Silapha nje sikhangelela ukuthi uhulumende kusasa nje nxa ebuya sibe sesihlanganisa amakhanda laye atsho ukuthi uthweleni. Okwamanje hhayi kusuke kungelasivumelwano njengowayizolo.
Ilina likhangelelisa isilinganiso esinganani?
Kulomkhumbulo owanze esithi thina uhulumende alubani ngasipha iholo. Kunani ukuthi asiphe iholo elivele lona ngokwalo liqathaniswa lendlebe zabantu abasebuyangeni, kakhulu nxa kukhangelelwa labo abakumazinga angaphansi esingathi thina ngu-grade D. Ukuze ababalisi labo bathuthukiswe baye phezulu bathole iholo elihambelana lokuguquka kwezinto kanye-ke lokulingana lemfundo nenhlalakahle yabo. So esikukhangeleleyo-ke ukuthi phosa nxa kade ngade benyikinyekile sibili bethi bazamile behlulele ngaye bamike kudwa loku beku-50%. Manje nxa bevele bedlalela ngaphansi kona ngale ku-15% kutshengisele ukuthi akulanto esilwenzayo. Soke sinje sigunguluzile udaba. Osekumele ukuthi bakwenze ukuthi bakhangelele ukuthi singaze sahlala nsuku zonke sikhuluma ngento yokuthi lonyaka siyakhweza, lonyaka siyakhweza, kodwa sikhangelele ukuthi ibanga sihambe senza njalo kuze sifike kuleso sihlanganiso esikhangeleleyo esile-PDL indexed. Ngoba i-PDL phela yiyo mali efanele ukuthi iholwe ngumnyanga wokugcina. Kusasa kuyahlangana njalo izisebenzi zikahulumende zihlala khona ekuseni kusasa siqale zihlanganise amakhandazi kulokho ezikuthonile sibe sesihlangana ngekusasa.
UMnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi izimta. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi ehlaziya ezenotho uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Ngiyaphela iqiniso babevele bekhalakhala bekhonona izisebenzi zehulumende nabo amanesi besithi bona babefuna i-100%. Kodwa siyazi ukuthi uhulumende lo okhona owezanu-P F bale mali yokuthenga izimota zokukhankasa bethingela lezinduna, kodwa nxa bekuthiwa khona kababhadala izisebenzi imali ezayo kabafuni. Sekuyipho kuvalavala nje sebekhangelane lwekhetho sengibona ngathi nje bangamaceli imali balayo kodwa bafuna nje ukunitsha izisebenzi zabo.
Ukhuluma ngokhetho lanxa nje inlutshwana limali ngokutsho kwezisebenzi, ubona ngani uhulumende uzama ukuzithabisa lapha njengoba kuyiwa kukhetho nje?
Ungaze unanzelele amazwe alomnotho ongathi ungconywana singathi o-South Africa labana nxa izisebenzi zinikwa i-15% imali eningi kakhulu ziyazithakazelele khona, kodwa nxa unikwa i-15% ye-$400 vele khanya iyalingasiyo imali ezwayo. So lokhu yiphonga ukuba valavala nje ukuthi njengabantu abakhandelane lokhetho bangaze babe belokhu beba ngumsindo. Izisebenzi bezifanele ukuthi zivele bahle bale bakhangelisise ukuthi imali abayisebenzisayo esingathi khona i-bread basket imalini, bathi baqondane layo nale bengabevele bavumele babeceliwe.
Kodwa singamsola kakhulu yini uhulumende njengoba sikwazi ukuthi izikhwama zakhe zibhobokile kazilalutho?
Yabona ngisho mfowethu ukuthi nxa kuthiwa khona izikhwama zikahulumende zibhobokile, kanti yona i-200 million abayizuzayo yokuthenga impahla zokukhankasa eze ama-election bayithatha ngaphi? Nxa bona bebabesithi bona iZANU-PF yayila mali. Izisebenzi zikahulumende kabafanelanga bavume amanganjalo ngoba imali ikhona. Okwakhathesi yekuthi bafuna nje uphunga ubavalavala nje nxa ukhethe ukuthi uqedelwe edlule, kodwa abafanelanga babongi into engekho. Imali kabaniwe ngoba iZANU-PF yathatha imali yama-diamonds balayo izisebenzi zisane ziningi izimali zabo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezenotho, sixoxelaye eseHarare. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBrithani lenhlanganiso ezisebenzela uZulu zihlonitshwe ngokunikezwa imivuzo, zinconywa ngemisebenzi yazo emihle yokusebenzela ukuthuthukisa isizwe emkhosini owezim Achievers Awards wenzelwe eLondon ngempela sonto. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisaspanda usethulela lolo daba.
Bekulabo somabhizimisi abaningi abagoqela unkosikazi Tsitsi Masiwa, umkaMnumzana Stride Masiwa, umnini wenkampani kamakhalekhukhwini eye Econet, yena obemenywe ukuba yisikhulumi esiqakathekileyo kulumcimbi. Lonyaka umnyaka wesishiyagalombili umkhosi wemivuzo yeZimbabwe Achievers usenziwa kwele Brithani. UMnumzana Conrad Mwanza, umgcinihlalo weZim Achievers, uchaza ukuthi kusebenzeke kanjani lonyaka.
I-2018 ihambe kuhle kakhulu ngoba ubonile ukuthi bekuno Mrs. Maseiwa as a guest of honor. 14, it was a very big endorsement ukuthi ubuyile kuZim Achievers.
Uyaphambili uMnumzana Mwanza echaza ngenhloso yeZim Achievers kunye lamazwe ayenza lomcimbi.
Zim Achievers yenzakala South Africa, Australia, US, lase United Kingdom. Sise emazweni or sise khaya. Sonke singamaZimbabwe singakhona ukujinja ilizwe if we work together somehow.
Ziningi izizalwane zeZimbabwe esezinikezwe imivuzo kulomcimbi ngemisebenzi yazo emihle eziyenzela uZulu.
Izo lami nguDidizile Sibanda, namhla ngiwine iZim Panel's Choice Award kumaZim Awards e-UK. Ngithengise izigqoko zabo makoti, ezabo khaphi, ezeprom, konke okuceca kwelanga elihle.
Sixoxele omunye ojabule kakhulu ngokuthola imivuzo emibili kulumcimbi.
Linjani, mina ngusithule Chuma, siwini award ye community lapha UK, sawina leqoka izindlovukazi community organizations. Sincedisa into ze charity, unceda abantu abagulayo lapha, sincede then izibhedlela ekhaya. Labantu ababe behlupheka ngamaphepha loba yini nje, siyazama ukuthi sibancedise lapha esikwanisa khona. Hence sisithi sincedisa i-United Kingdom, siphinde sincedise laseZimbabwe. Siyabonga kakhulu.
Unkosikazi Tsitsi Masiwa ugqongqosele ukuthi izalwane zeZimbabwe esezathuthela emazweni angaphandle kumele zisebenze zikhumbule ekhaya ukuthi abantu bayahlupheka, bafuna usizo lwabo njalo bakwazi ukuthi kumele baphatheke ekuthuthukiseni kweZimbabwe. Ngimele Studio 7 eLondon, ngingu-Ezra Chisaspanda.
Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Umongameli Donald Trump uthi akulunganga okwenziwe lilizwe le-Iran elisanda kusihlasela inkamba zamabutho awe-Israyeli kwele-Syria. Unkosikazi Sarah Sanders, isikhulumeli sika-Trump, uthi ilizwe le-Israyeli lilelungelo lokuzivikela kulokho okwenziwe ngele-Iran. Ilizwe le-Israyeli lithi mhlaka-9 ngeviki ephelileyo ibutho le-Iran elibizwa ngokuthi i-Islamic Revolutionary Guards Corps Force ladubula inhlamvu zama-rockets ezingama-20 enkambeni zebutho le-Israyeli eGolan Heights. Ilizwe le-Israel laphindisela ngokudubula indawo ezimbalwa zebutho le-Iran kwele-Syria ezigoqela lapho okugcinwa khona imibhobho lalapho okuhlala khona amapolisa lamasosha ensida awe-Iran asebenzela kwele-Syria. USanders uthi okwenziwe lilizwe le-Iran akulanhlonipho njalo ukuphindisela okwenziwe yi-Israel kwenzelwe ukuthi ele-Iran lingaphindi futhi ukudubula amasosha alo. Uthi akumelanga ilizwe le-Iran liqhubekele phambili likhombela imibhobho yalo kwele-Israel. Uthi ilizwe leli kumele lizibambe kanye labangane balo abagoqela ibutho le-Hezbollah. USanders uthi kumele amazwe wonke omhlaba jikelele aphikise okwenziwe lilizwe le-Iran elilakho ukwenza ukuthi kube lokulwisana okumangalisayo emazweni atshiyeneyo. Lapho belilalile udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Siyabazibela uNdux Malax bachaya unyoka umangalisayo. Nxa sokubuya ke imuli yakoNdux Malax, siyakwazi ukuthi kulo Ndux sibili umuntu omdala. Kuzobuya njalo uNdux Junior, uNdux Junior Malax ngumalaba sibili oshaya ingoma ezimangalisayo. Siyakwazi ukuthi nxa behlabela baqhalisa ngokuthi batshele kunapho ukuthi batshele babesithi phela bakhulume ngakhona okwenzakalayo emhlabeni nje jikelele. UNdux Malax Junior ibizo lakhe vele kuthiwa ngu-Witness Malaba. So ngibona zane liyamuzwa kakhulu uyatshaya sibili. Ubaba wakhe nguNduna Malaba. So uNduna Malaba sibili wayitshaya ikantsha okumangalisayo nxa sokubuya ezomculo. So ke lapha ke uthethe kuyise khonoko ke akudindayo. Nakho ke kancane uthandi litshaye lizizwele ke zulukandaba.
Oh mama babezwakala ngokhwehlela ngamazwi amancane kuwe. Kuyisilo kuphela ezivele kweni kwabasobala ukuthi ukudla amabele impuphu qhakatheke kakhulu empilweni yomuntu. Uyabona ukuthi njani impuphu uNkulunkulu.
NguNduksi ke umfoka Nduksi Malax khona ngapho ke elithulela ingoma emnandi. Singakehlukani wothi sikhangele ezinye indaba bezikhokhela namhlanje. Isigodlo sommeli weMelika eZimbabwe sithi siyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho lwalonyaka. Umasipala wakobulawayo usenike amakansila alijumi lasikhombisa izicoco zokuba ngabahlonitshwa bedolobho lakobulawayo o-alderman. Ababalisi bathi ngabasemukeli isilinganiso sokulijumi lanhlanu ekhulwini uhulumende akhuphule ngaso iholo. Siluguba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalisa onke ebusuku.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.